Kusenjalo uDr. Samukele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance utshele uSithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi labo bayancintisa kulolu khetho.
Yeni likhangelele abanye ligela lizikhangele lona ukuthi yini elingakwenza. Ama primary election enziwa nxa bebanengi abafisa ukumela ibandla. Kodwa kuya ngokuthi ke ibandla lona livele lifaka imigomo bani yokuthi ozamela abantu kufanele abe lalokhu nalokhu. Kho kuzadala ukuthi uqinisele abantu abangu 15 abathi sungaba ngokhansila. Kodwa ke ngokhetho lika 23-24 August asizange ke sikuthole lokho. Asazi ukuthi okwakhathesi kungaba khona nxa iFreedom Alliance ithe yangenela lapho ibona ingani iqine khona.
Nxa lathola amavoti ambalwa, khathesi lilethemba nalo ukuthi amavoti azaba maningi.
Lapho-ke iFreedom Alliance ephatheka khona, injongo kuyabe kuvumela abantu ifeze injongo zayo ezinhle kangaka.
Kuyini obona ingani kungabangela ukuthi abantu basukumele phezulu belivotele? Yiziphi inhlelo zenu ezingakhwabithwa ngabantu?
Injongo ze-Freedom Alliance zibanzi jikelele, kodwa njengoba ekhethweni thina okwamanje sisakhangele koBulawayo, silohlelo lokuvuselela uBulawayo. Sikhuluma ngokwenza uBulawayo akhwabitheke kulabo abafuna ukuthuthukisa ezamabhizimusi, labafuna ukuwasungula ukuze phela kwakheke imisebenzi. Kanti-ke kwehlise lobugwelegwele obukhona kulabo abaphethe uBulawayo okweminyaka yonke le, okukhomba ukuthi yikho siqakathekisa abameli abalobuzinza, abalobuntu, abazi abafuna ukukwenza, hathi abangena ekhethweni ukuze umuntu ayethola idlelo. Kanti-ke sikhangele njalo sibhekise kuBulawayo lapha esifaka khona abameli bamakhansila. Sikhangele ukuhlanzeka kukaBulawayo, lokho esikubona ukuthi kumele kuqale kubo abahlali bakoBulawayo ukuthi sizivuselele idolobho lethu lihlanzeke libe lihle. Sikhangele uhlelo lwamanzi ukuthi uBulawayo ufa nje ngoba akulacebo lokutholisa amanzi esingathi amanzi angathembe ukuthi umuntu azi ukuthi amanzi abakhona. Konke lokhu kuyabulala intuthuko yedolobho lethu lelizwe jikelele. Ngakho thina sithi uBulawayo njengesigodlo sethu kwezemnotho, kweze-industry, kwezamasiko, njalo nguye esikhangele kuye emkhonweni wakithi. Kuqakathekile-ke ukuthi aphathwe ngobunono obuphezulu ngokunye kwenhlelo esilazo ku-revive uBulawayo kumbe ubuya uBulawayo uhlelo lwe-Freedom Alliance. Ngiyabonga.
Lo nguDr. Samukele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ekoBulawayo.